akulalethu osolujijile ngokufaka kwemali entsha, ngoba kade besikhuluma nje mina ngokuhambile kanti ngayiboni. Njalo ngahamba emabhange, ngafika emabhange kwiviki elisanda kuphela, ngafika kule ndwendwe ezesabekayo, abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali ayikabi khona, abanye bathenjisa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga. Ebhanga lapha ngingafika khona bebethi bona banika 200, kodwa ngananzela ukuthi vele amanamba akhona akhanya anile ekuseni, angikwazi anikwa sikhathi nani ngoba nithe ngifika mina kwathiwa hhayi ungangcono ubuye kusasa. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku apheli, ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika kwo-complex kwonkulumane lapha ama-price abo avele price elabili, kule price ye-cash iyalichiphile, iyabo ngela-cash yakhona, kuzofika le price ye-swipe nde i-cocash iyali phezulu. Mhlawumbe mhlawumbe faka umzekelo ke into enjengempuphi 10 kg, ngithe ngibuza bathi 10 kg bayithengisa $60 something, ngithe sithi ngiyangikhokhesha bathi hayi ngikhokhesha $80 something. So ngokunjalo-ke ihlupho lolwalo lwemali lwavesi lalo kalukaphele, engakwaziwe ukuthi imali abayiphrintileyo intuthwana kumba imali abayiphrintileyo iphumile futhi, njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhange amabili kade qanjiwe laphana abesetshalisile vele ukukhipha imali yakho ukuthi yalikhishwa mbani siya ngaphi, yile singakwaziwe. Kodwa ngalesi ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili, ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yangkhona, ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathana emabhenki bengayitholi. Ngumehluko wakho nafika unanzelele, ngoba lokhu luqhubekela phambili kusukela kwemali.
Kulabo abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abale mali enilutshwana, iyabonakala yini imali yona le?
Singazi kulabo abathengisa ezitaladeni, ngoba bona bahlala edolobheni. Kodwa-ke thina kithi esifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni. Ndingawuthe wabale lakho uyathola mhlawumbe i-$2 bond liyana kathi i-coin yambona abanye bewathwele nje abantu ababevukele khona bewathwele ngamasaka laphana benikwa ama-$50 ona lawa abalelakhi njalo banikwa ama-$200. Kodwa i-$5 le-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo, hhayi kawukavami khayani ukuthi kunama-travelers akwazi abathola impentsheni, umuntu uyabe esuke emaphandleni ezothola impentsheni yakhe abesephiwa mhlawumbe i-$50 khonakhona kaunedingalutho, ngoba uyabe egade nge-$5 esuke endlini aphinda abuyele futhi endlini sekuyi-$10 uyabe vele landa malini endedeloviday bathela vele bengatholanga lutho ngenxa yokuthi imali kayitholakali, ngoba amabhange amaningi afaka ku-$50 ngawuthe waba lenhlanhla njengoba ngishilo ayadlula ku-$200 but mali utshwala anika $200 ngizwe ibhange elilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili, ngoba abantu lokhu mali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-cocash ukuthenga imali zabo ziyadliwa, ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu imali kade vele umele unjani uyibhatale.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ayiphethulo lokhuyana phose ngamaviki wonke kathezi, le ntengo yempahla iqonga njalo yini kumbe akuhambelani?
Intengo yempahla into enginanzela ngolwesihlanu mangena abantu ngakathi sithi ungena edorobheni kuye becalisile vele kutshintsha ama-prices, okutshengise ukuthi intengo yempahla isingaphezulu kokutshintsha kwentengo yephethulo. Iphethulo iyabikhwela ngabo 16-15 cents kusuka kibo 20 cents kusuka ukuthi umuntu ungaziwe lizwe, ngoba ungakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le-western side iphethulo rate iyadula ngenxa yokuthi wafaka umthetho lwana ukuthi iyabikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi siya ngaphi. Ngahamba kibo Harare ngale iphethulo yabe kibo $16 ngafika ngapha kibo Bulawayo iyabe isikibo 17 kulanda ama-$18 ngenxa yokuthi bayaze kufaka imali lami yoku-transport ifike. So khonokho kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku-western side ngentshonalanga yelizwe zidule. Okungaka ngokuthi ma iphethulo ayikhwela le ntengo ngale ma-shops lawo kanjani bayakhweza, njengoba ngisithi ukuthi ngolwesihlanu bebevele bekhweza izinto zikhwelile sibili, angazi bebecabangela ukuthi abantu bazathola amabhonasi bekuyini, kodwa seziqazile izinto okunye ongazeke kubonakale.